Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingaya livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi u-3 Ngwengwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lethula amazwi enduduzo kumndeni kaMuyi induna uZephaniah Sugola obhubhe ngomvulo ngemva kokugula okwesikhathi eside.
Njengephathi yabantu i-CCC sikhala nemuli yakuSigola esilahlekelwe yinkosi ubaba uSigola.
LeZimbabwe liza manyana lamanye amazwe omhlaba lamhlanje ekunanzeni usuku lweWorld Press Freedom Day. Intatheli zindaba zikhuthazwa ukuthi zilobe indaba ezithinta uZulu ngendlela eletha inguquko njalo ehloniphekayo.
Abantu ukukhuluma nabo nezindaba ikakhulu kulabo abalakantwana kumbe abanye abanezihlobo kumbe abangani kabakhululekanga ukuthi bengakhuluma isana nawe ngakho.
Inhlanganiso ye-Forever Associate of Zimbabwe ekhankasela ukuthi bandla leZANU-PF linqobe kukhetho oluzayo ithi iphakathi komkhankaso wokuhuga abasuka kuleli bandla labazavota okwakuqala.
Bafana lalaba esingathi amawashi abo ehamba labo besiyajumayela ongeza becela information about umuntu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lethule amazwi enduduzo kumndeni kaMuyi induna uZephaniah Sugola obhubhe ngomvulo ngemva kokugula kwesikhathi eside. USigola owemzingwane esigabeni seMathebeleland South ube leminyaka yokuzalwa efika phose ikhulu 97. Akukaziswa ukuthi uzabe kwanini. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe liyakhala ndawonye lomndeni wakoSigola.
Silusizi mahlabe zulu, njengephathi yabantu i-CCC sikhala lemuli yakuSigola esilahlekelwe yinkosi ubaba uSigola eteseleminyaka engu-96. Sithi inkosi silele intaba idilikile. Ngalokho sithi abakongwane abakuSigola lapha esigodini kabathathe lo umthwalo njengowesizwe, ngoba ubaba uSigola ede inkosi yabantu, inkosi ngabantu. Siyabonga ngemsebenzi oyenzileyo endaweni yakhe, ngitsho lamaplazi aseduze laye ede inkosi efuna ukuthula, ukuziza lokuhlalisana kahle. Intaba idilikile, sitsho njalo. Isisifulathele, sicela ukuthi abakongwane imuli yakuSigola ikhale ngokuthula, ngoba ubaba ufezile umsebenzi wakhe. Njalo inkosi uThixo umgcinile kweminyaka eminingi ephosi fike ikhulu. Lezinsuku akubangaki abantu abafika 100 years. Ngalawo ubaba uJamisa, umthungameli we-CCC, ibandla labantu, ukhala lesizwe sesintu sonke jikelele, uthi kasikhale ngokuthula, senze imisebenzi emihle, sikhumbula ubuhle bodwa obenzwe inkosi uSigola. Kungani uZulu kangwalongwa kwamajobana elale ngokuthula, size sihlangane njalo kwelizayo. Siyabonga.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. eZimbabwe lizabambana lamanye amazwe omhlaba lamuhla ekunanzeni usuku lo-World Press Freedom Day. Intatheli zendaba zikhuthazwa ukuthi zilobe indaba ezithinta uZulu ngendlela eletha inguquko njalo ehloniphekayo, ikakhulu uhlupho lwabantu abasebenzisa izidakamizwa. Umqondisi wenhlanganiso yabasebenzisa izidakamizwa eZimbabwe, People Who Use Drugs, uNkosazana Tanya Darumbwa, utshele uNtungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi esikhathini esiningi intatheli zindaba zigijimela ukucothoza lokuthethisa abantu laba kulokuthi zikhulumisane labo kuhle zizwisise udubo lwabo.
In Zimbabwe, I feel like ama journalists and whether private or state media, they have a certain way of presenting information when it comes to drug and substance use. All of them, it's like they are mandatory to preach about or report rather on abstinence and just talk about abstinence and prevention, their rehabilitation. So it's methods of prevention only, which entail with abstinence, kuphela. Akukhulunywa nge-harm reduction, akunandlela ukuthi singakhuluma njani nabo ukuthi we teach them at least the language also that is used when describing people who use and inject drugs. It's offensive, and I don't think that there's a way of correcting them. It's like they have a way that they're meant to report on when it comes to issues that come with drug and substance use disorder in Zimbabwe. So which you know that you can come in and correct them, you still find that the article, when it's released, it has a certain language, which is something that probably they would have talked to me, and you know, they've talked to them in a certain way, but they have their own way of writing. And if only there was something that could be done to correct the journalists, because they have the biggest impact. They can, you know, change how the public sees drug and substance use. So we took an engineer's channel, as a woman's channel, with drug and substance use, not just the abstinence, but we have the someone to area. And this is something that we're trying to get health practitioners to see, and we cannot do this by ourselves without having, you know, the public perfection in line. This can only happen when journalists are involved, and journalists are the ones who give information, you know, to make sure which Alanti have accurate evidence, and they know to these other different methods that can be used.
Hello again, uNkosazana Tanya Darumbwa, umqondisi wenhlanganiso yabantu abasebenzisa izidakamizwa eZimbabwe, People Who Use Drugs. Kusenjalo, intatheli zindaba zona zithi zikhona ingxaki ezihlangana lazo ekulobeni kumbe ekuthapheni indaba zabantu abasebenzisa okudakayo. UNtungameli Nkomo uxoxe lentatheli zindaba yeStudio 7 uNokuthaba Dlamini.
Kule ndaba kade ngizama ukuthi ngilandelele e-drug and substance abuse ivikela iphelileyo kuleliyani ivikela phelayo yehluleka ngenxa yokuthi kusukela kukazali, ngoba kwezinye izikhathi nxa sibhala indaba lezi kuyabe kufuze siqalise ngalapho kwaqala khona phansi sibuya sisiya phezulu. Abantu ukukhuluma labo nezindaba, ikakhulu kulabo abanabantwana kumbe abanye abanezihlobo kumbe abangane abaphakathi kwalolu hlupho, kabakhululekanga ukuthi bengakhulumisana nawe ngakho. Okuyibukuthi ukuthi loba sifisa ukuthi udlule uchaphele usiya phezulu ekwakheni indaba yakho yabo ufuna ukubhala ngayo, kuba nzima ngenxa yokuthi ngaphansi abantu eyibe sivele sibamele ukuthi singaqala ngabo. Abanye mina ngokubona kwami engathi sengihlangane nakho baye bengakhululekanga ukuthi ungakhuluma. Loba singabe sibhala yini, siyabe sesibhala sesisebenzisa ukuthi size kuthiwa, kodwa bona abavele besehlupheni lolu ufithi ukuthi kwezinye izikhathi abakhululekanga ukuthi bekhulume ngakho. So lanxa sesibhala ukuthi kuze kube le-action endabeni yona le yama-drugs, for instance, kuba nzima ngenxa yokuthi bona abavele belehlupho lona lolu baye bengakhululekanga ukuthi bengakhuluma. Mina yilo ihlupho esengihlangane nalo ekuzameni ukubhala indaba leyi, and kube yinto yokuthi kungaba le-answer or i-accountability ukuthi lingaphela njani lona kelo hlupho sisaphezulu kuhulumente.
Lo ke nguNokuthaba Dlamini, intatheli zindaba yeStudio 7, obekhuluma leStudio 7 esedolobheni leVictoria Falls.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulumo.
Asambeni madoda
siyovota. Sivotele
inkulumo.
Inhlanganiso yeForever Associate of Zimbabwe ekhankasela ukuthi ibandla leZANU-PF linqobe kukhetho oluzayo ithi iphakathi komkhankaso wokuhuga abasuka kuleli bandla labazavota okwakuqala. IFAZ ithi ilogatsha oluphathisa intandane abadilizelwa imizi lizulu lesikhukhula abakhathazwa ludlakela kwezombusazwe ukwakha imigwaqo kanye lokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa. Umnumzana Kudakashe Musakwa, umkhokheli weFAZ Trust, uthi baphakathi kwemizamo yokusungula ibhizimusi yokwethulwa kwembiko eyeTelecoms kanye lomtshina ophose ufane lowe WhatsApp, ngoba injongo yokusekela ibandla elibusayo ngeyokuthi bafinyelele inhlelo zalo zentuthuko. Ulandule ukuthi iFAZ iyethusela abantu nxa ikhankasa. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Munsaka lapho aqala ngokuchasisa ngomkhankaso weFAZ kukhetho.
I-intimate voter contact strategy yiyo esiyenza yokwakhathesi. Leyo i-program isenza sikhampeni leZANU-PF sikhangele esingathi ngama-first time voters ngama-virgin voters, sikhangele njalo laba kade belahlekile sibaphendusa ekhaya, sikhuluma labo kakuhle.
Ungathi lisebenza kuhle yini alethuseli abanye abangasibo bebandla leZANU-PF? Njengoba siyibonile nje eminye imbiko isithi abantu bayalisaba ngoba lihamba liqoqoda iminyango lidinga imininingwane yabantu abafuna ukuvota.
Impiko enjalo akusoze iswelakale. Ungabona impiko enjalo iswelakala ukuthi asisebenzi. IFAZ yasebenza, yona ilabantu esingathi ngamavolontiya ayi-4200 ilizwe lonke. Futhi ukuthi nge-constituency silabantu abangamajumi amabili esibafakayo ukuthi besincedise ukwenza lo msebenzi. Abethuseli bantu bayekhombisa abantu, so akula muntu ongayekhombisa esethusela umuntu. Bahamba ezindlini besiyacela usekelo. Bafana lalaba esingathi amawatchtower behamba labo besiyajumayela. Umbeza becela information about umuntu. Akuthi ukuthi kumbe bafuna ukuyisebenzisa ukurida, bebafuna ukwenza nathi. Ngiyama records ethu ukuthi sibe kwazi ukuthi lo usebenze njani, uhlangane lobani. Baqinisile nxa besithi sihamba izindlu lezindlu, liqiniso lelo yiyo istrategy yethu.
Ungasichasisela nje ngayo inhlanganiso leyi eForever Associates of Zimbabwe ukuthi kungani yabunjwa, njalo lokho elikwenzayo likutshela bani, engathi li-reporter kubani, njalo kungani lifuna ukusekela ibandla elibusayo?
Mina yimi umongameli weForever Associates of Zimbabwe Trust. IFAZ ba-reporter kimi. So ngwalokho okwezANU-PF lathi siyakuthatha sikuhambise kucommissariat department ebandla elibusa eleZANU-PF, ngoba siyi-affiliate yeZANU-PF. Siyancedisa nje iZANU-PF, asiyiZANU-PF kodwa sincedisa iZANU-PF. I-organization esayiqala singabatsha, sisesikolo eseSolusi University singama-students. Injongo yethu ngeyokuthi abatsha labo bekwanise ukuqalisa amabhizimusi abo, abatsha bengakhangeleli kuhlela ukungena imisebenzi, labo beqalise amakampani abo, labo bebebanye bebambane esingathi ngama-groups. Sathi siregister i-trust ngo-2010, ngomnyaka ophelileyo sakubona kufanele ukubana siregister i-private limited company eyiyo esikhangelela ukuthi ibe yi-group of companies. Kumele sibe nehlombe elebandla elibusayo, ngoba siyabona kule nhlanganiso eziningi ezifanana lezethu eziphusha i-regime change. Sina zathi sifuna i-regime continuity. ngokufuna iregime continuity sathi kungcono lathi sibe ku-ground njenge-trust xa sikukampenela ibandla elibusayo sikampenele ubaba omnankapa ukuthi ewine ama-election ka-2023 engawina ama-election kwenza amakampani esifunukuwaqalisa ephumelele ingathi engutshele khathesi ukubana sesirejiste i-telecoms company eyabe ikompyutha labo i-connect njalo sesilama-application okumele ikompyutha labo WhatsApp actually angcono kule WhatsApp silelinye ihlombe lethu esilikhayeleyo njenge-trust elisincedisa ngelokhu ze ukuncedisa abantu abadubekayo lo minye imisebenzi etshiyeneyo enziwa ngamanye ama-NGOs okuhlanganisela ama-awareness ama-anti-drugs campaign esiwayenzayo ukulungisa imigwaqo esikwenzayo ukuyakhela izindlu laba abayabe bephanjaniselwe ngama-cyclones lama-political violence siyancedisa intandane siyancedisa ezimeni kakhulu elizweni yikho esiyikho khona as Forever Sources Zimbabwe Trust.
Alo ke ngumnumzana Khudakwashe Mavula Musaka umkhokheli wenhlanganiso ye Forever Associates Zimbabwe njalo ukhangelelwe ukuncintisa ukhetho lokudinga ozamela iBinga North edalele parliamente emele ibandla lezanu PF ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le eKalonga esiyabhuwa eBinga.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele
inkonzo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Amaphephandaba akwele Uganda alendaba yokuthi umphathintambo wezisebenzi umnumzana Charles Engola udutshulwe ngunogada wakhe wafa. Lanxa isizathu singaziwa ezinye intatheli zindaba zithi uEngola ubephikisana ngodaba lweholo lesotsha elibelimlinda elimdubule lalo lazidubula lafa. Iphephandaba lobulembu elesite linodaba lokuthi isakhamuzi seNyamani Lovu umthokozi Sidube utshaye wabulala umkakhe uPriska Chuma ngoba ephuze ukufika endlini. Amapholisa ayibikwa edinga uDube osecathile engaziwa ukuthi ungaphi. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hey, Studio 7 linjani? Siyaphila thini? Angazi kumbenza uzwakala bengicela abantu iplaywe le. Isimange ngilaso la. Abantu bakithi esindebeleni shuwa. Sokuqalisa ukuthi sokusiye kuvotweni isithethi ukuthi bedinga indlela abangabambana ngayo. Babona iplani yokuthi abakuplanayo ukuyini. Sebeqalisa ukulwa ngemhlobo. Abanye ngabathi umagalela mafasibandala yeka sondebele. Abanye ngabathi umqondisela lishona. Abanye ngabathi ujoyishe umfana kankomo lo usibangizwe idoti. Matakithi. AmaNdebele umbuso asoze safa sawuthola nxasile ingqondo zona ezizi. Asoze safa sawuthola. Hayi, ngeke safa sawuthola. Umbuso yebantu nababambeneyo. Awuye ebantu nabathukana ngale ndlela shwayayayay. AmaNdebele abukeke. Bagele ukuhlebana manaya ayi umhlobo omubi wabantu shwa amaNdebele ngithi angikwazi ukuba leNdebele ukuthi into embizwa ngana isilo.
Ah yes, sanibona uStudio 7 nje mthaka zonke jikelele abuyisa la umncedisi Dlovu seSouth Africa angithi ngibonge umsebenzi oyenziwa ngumthakazi wonke jikelele kanye namabutho esizwe senkosi ubulelana. Ngisibonga ngeqhawe, sibonga kakhulu mkhulu umsebenzi. Nangabona uyozibona. Kube nama sengize ngifisa ukuthi kube namambuka la kithi ayabona. Yabo, sibonge. Sokuzeduze kakhulu ukuthi umthakazo uzikhulule. Nalaba nje abenze ngathi ababoni, bayibhekile nje le nto le. Singaphela amandla bafowethu. Singaphela amandla bafowethu. Viva MRP, viva. Siyafisa naso sibuse. Siyadabuka. sututolinja tinawanda banga angati sese maze zesto zama ama jela ngayo na kwa tagitu kumtawazi guno umno tohote kwa taube kwa nabavandu ama loko zindu agiti ama mgele indu agiti pansi wengendeza ze indu agiti awanda vala wopi kawule wala la wana la womafa awa zema patine sione afu ngendeza indu agiti hawa wono tislupe agiti mazot lala mabandu viva amarati viva
kum 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 shelele ay kumnandi matota lapa magunje bese ngimangala into emangalisayo uyazi ukuthi thina abantu baseZimbabwe we are premature lezi zinto esizenzayo asizazi uthola umuntu eku opposition ukriticize opposition why ma criticize ilizwe usuyahleka uzuhleke labantu abaku aba oppose government leya ubahleka ukuthi kathi vele lokwana sokwapha lifuna kukwenze njani omunye lomunye makukhulunywa ngedemocracy yakhe lomunye lomunye engena endaweni yakhe kungabi nendaba lokuthi ubani ukuwiphi ezilungu engekho ku ruling party yekela abantu laba ngalama supporters libayekeleni bengena endaweni abasifunayo ngoba it doesn't make any sense ukuthi ususi kahle ukuthi hayi lokwana kuyiphatha kukhu utshele ngubani kono kwathi wena ukho phakathi ungabe uba lomlomo entweni ezingaqondana yikho ekugcineni ligcina lisilwa lina lengama opposition lisilwa libangani kanti ilizwe ngelayo nalo iphathi yakukuyona ilizwe ngelabantu bonke just look at South Africa ama parties afonywa angeke uze kumbira uling party kumbi opposition criticize kanti vele okweZimbabwe is it the only country okuba khona lama parties amaningi asiyekele nabantu bezingene nama parties abafunayo umuntu engasifomela iparty sokuthiwa uyizanu umuntu uyabe sifomela laye ngemali yakhe ngokwakhe lokho akudingi wena qhubeka ulapho khona ungalingi ukriticize i-opposition then when we are talking about democracy sikhuluma ngenkululeko yomuntu umuntu enza okufunayo uzalima santando afuye santando akhuluma okufunayo naye kodwa singakwenza ngendlela naleyi esikhuluma ngakhona siza kwehluleka asiqhubekeni singama opposition sibe lama parties ethu qhubekeni siye phambili amandla uNkulunkulu nguyaziyo thank you
yebo madoda kithi yebo madoda kithi ka studio 7 namhla lilanga elihle kuthiwa lilanga lezisebenzi hayi lihle lilanga kulabo abaholayo kodwa ke ngilingiswa mina ngibazele usizi ikakhulu le generation le iyouth abancinyane bakithi ngiyabazwela ngobana le ilanga lamhlanje kuthiwa khona ngele workers day ngibona ngathi nginaliqathanisa lelanga lama-election lalelanga lekuyafanana nje lelanga likadisemba ikhisimusi kuyafanana nje vela kusela akusekhona endule emuva lisasinxa kusiya kukhisimusi uthole abantu bonke bejabulile kodwa kathesi eZimbabwe nozofika ikhisimusi athiwa kokuqanda ngawenda khona akusela mehluko ngitho ukuthi kwena noma uthole udlala emzini wakho hlesami nxa futhi awusuzibe le stress many headaches ngoba uyalokhu usensenzi yakho ekhaya lakho uzange ukubamba lokhu lalokhwala ikusasa yakho manje ekho ngithi ngizwela amayouth ngoba ngikhala ngizwela amayouth mina ngizwa ngikhala khona amayouth la azaze khokhobe ehamba ngendondolo eyakwazi khona kule mali okuthiwa khona ngepentsheni leyo bazaze bezifela nxa besezimaphe khona imali okuthiwa ngepentsheni abantu khona ngumdlandi igero ngesitshona kodwa laba lapha hayi inkani sibili yayala abakhuleke bencinga uNkulunkulu kuyazwi lokuthi bezibambe ngezandla zabo ngenxa yesihle mhlawumbe kungaba ngcono kodwa hathi ukuthi uthembe ukuthi uzaqhathwa ngozibani ekuholise uyayithatha ngaphi imali yakhona ukuthi ekuholise hayi bakithi asenzeni asintshini ukwenza ngiyabonga
ngimbingelele enkundleni linjani lonke basakazi themba lapha elikhona liphilile ye hayi ngizile le ndoda abantu ngu-Angston Sibanda iyasho ukuthi yona ilesivindi sokukhuluma iqinisa kodwa izwakala ingathi indoda engafuni inguquko eZimbabwe kungathi indoda elesibindi sokudefenda izano mangimuzwa mina ngendlela okhuluma ngakhona yebo ungakuchaza konke lokho enizukuchaza kodwa kahle kahle wena ngendlela obona ngakhona kambi izano ibusa kahle yini abantu kumele bayenze njani gawule nguzili impela ukhuluma lapha engathi ngumuntu ohlafuna amagwadla gawule into oyikhulumayo akulona iqinisa ngicabanga ukuthi lawa amakhansela mhlawumbe awe opposition party okhuluma ngawo ukuthi abulele amadrop akulona iqinisa ngoba amakhansela lawa akhuluma ngawo indawo kathi imali kufanele bayithathe kubani yokudevelopa amadolobha kufanele bayithathe kini igovernment eyiyo ephezulu bengithe busayo kodwa alibanikeze imali lisenzela ukuthi licatshe ngomunwe kambe amadamu la elikhuluma ngakhona dawule gawule liwayenze kuphi lwakhe kuphi mawuphuma lapho kobulawa ushiye inyama yendlovu gawule umgwaqo lowu ohamba ngawo selulungisile gawule yiyo indlela okhuluma ngawo ukuthi lulungisile gawule indlela elilungisa ngayo imigwaqo lokho elitshaya isifuba ngakho gawule njalo gawule kungumsebenzi wegovernment ukuthi lilungisele abantu imigwaqo iyabe ingabayenzela ifavor ngendlela wona okuchaza ingathi liyenzela abantu ifavor akulona iqinisa lelo gawule
mayuyu zulukandaba lawoke ngamazwi wenu eliwathumele sawadlala ezolo siwaphinde namhlanje kuliphutha asenzanga ngabomo qhubekani lithumela ke ama WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika umsakazo we-CNN ukhangelelwe ukusakaza uhlelo lwengxoxo lowayengumongameli umnumzana Donald Trump i-town hall lapho azethula imbiko yakhe ephathelane lokuncintisa kukhetho lokunye ingcwethi zithi ukuphuma emsakazweni we-CNN kutshengisa ukuba uTrump lomkhankaso wakhe bafuna ukukhumisana umlotha labezindaba ngambe amathuba kaTrump okuthi anqobe kukhetho anganani sibuze ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Well, ama Republican, I think bona vele mthetho wabo ba confused. Okokuqala sizobabona besiba banengi be challenger i presidential ama primaries e presidential. Sakubona kusenzeka ngo 2016 lapha babefika around 24 and all they did was kwancetha u Trump ukuthi abe nguye ogcina isiba yi nominee ya ama Republicans. Siyababona njalo futhi bephinda bekwenza futhi khona lokho ukuthi waye afundi ngani asazi ibase yona ikhanya ungathi ilokhu iqinile ngokufuna uTrump so laba abanye abaningi laba okuzoyenza nje ukuthi bazodiluta ivote yama-primaries uTrump agcine winner futhi ngoba besehluleka ukuthi bazwisisane badinge i-candidate eyi-one abavumelana ngayo bonke i-challenge uDonald Trump yiyo mina nje indlela engibona abangaba le ndlela yokuthi kube lenye inominee engasiyo uTrump ngoba kungaba nguTrump vele uBiden uyawina futhi ngoba abantu vele uTrump abamfundi ngoba watshengi ukuthi i-leadership yakhe yayisihambisa ilizwe ku-direction erongo kakhulu i-isolationist direction lapho i-United States yayisiluza yayisilahlekelwa ngamandla elawo umhlaba wonke jikelele
kona kuma-Republicans ubona ngani ozaphuma abe nguye ozancintisa engaba engubani njengoba kwakathesi siyabona ukubana umnumzana Donald Trump nguye ukhokhelayo kodwa ukhanya olendubo zakhe ezimbalwa ezingagcina zibangela ukuthi engancintisi ubona njani wena lo
khona manje engingathi ngama top contenders esiwabonayo nguye uDonald Trump bese ukusiza uDeSantis I think bese ukusiza lo governor weNew Jersey lo okuthiwa nguSonunu uVice President Pence laye ukhona kulawo bantu abaphezulu esikhangele ukuthi bazocontesta ama primaries awama Republicans kodwa esikwaziyo ukuthi i-base yama-Republicans ilokhu igcizelele itenta ku-Trump and kuzo need ukuthi la amanye ama-Republicans ahlakaniphe ukuthi bawine against uTrump siyazi ukuthi uTrump njengoba usisho ulendubo zakhe eziningi ulamacala amaningi akuthethwayo khona manje ezinkantolo ezihlukeneyo ulecala eGeorgia lapho ayethesa icala lokuzama ukutshontsha ama-elections ka-2020 ulecala eNew York aletheswayo olodaba lwamabhizinisi akhe ulecala elinye esilizwayo lokudlwangula aletheswayo khona manje lise makotsi njengoba sikhuluma. So uTrump eventually amacala layo amshuthi elinye lakhona lizonamathela and kuzoba nzima ukuthi a contest. Kodwa in the meantime ama Republicans ibase yabo ilokhe ibehind uTrump. So sizobona ukuthi azohlakanipha yini amanye ama challengers la, especially DeSantis ungathi nguye ngathi ule chance kakhulu ukudlula abanye. So sizobona ukuthi bazohlakanipha yini ba unite on one candidate is a challenge with Trump. Hayi ukubangene bebaningi befika ama 20 something.
Hello ke ngumnumzana Denmoyo isidubela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo half past 7 ntambama.